Bongi chaheli dala lintom bendala o Chris Kande lo mavela simhlanganya ho yes yalamukela mthwaka zomuhle ku studio 7 ngomvulo omhla ka 18 ngozibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuyenza ukuthi kube lakho le competition kuma airlines we awethu lapha eZimbabwe ngoba iyakwazi ukuthi eZimbabwe vele sifile akakusela lutho vele kuyenza lati ukuthi laba lati singelamali sike sithola amathuba ukuthi singene lati kundiza mshina
Inkampani yendizamtshina ethwala abantu ngentengo ephansi eFastjet ithi sizaqala uhambo lokusuka eHarare isiya eJohannesburg kwele South Africa.
Kanti shiwa kungaba yinkokheli othwela wena ngapha kanye bayakhala kufiwe ilizwe elikhulu unobhizi yagida unatha okubabayo ukwenza ukuthi utshakise umzimba wakho wonawedwa.
Ibandla lezanu PF libikwase liqalisile ukulungiselela idili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe ngenyanga ezayo lihlela indleko evika phose isigidi samadola. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingathandabuzi ukuza eofisini le ukuze kudinga iloba yiluphi uncedo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkampani yendizamtshina ethwala abantu ngentengo ephansi eFastjet ithi sizaqala uhambo lokusuka eHarare isiya eJohannesburg kwele South Africa ngentengo yamadola ngamachumi ayisishiyagalombili $80 kuhambo lunye kusukela ngenyanga ezayo. Kubika uMavis Gama.
Esethula uhlelo lwale nkampani esinye seziphatha amandla sayo esibona ngezokuqhutshwa komsebenzi umnumzana Ed Lanka utshele intatheli zindaba ukuba bakhangelele ukuqala ngohambo lokuya eJohannesburg kanye ngelanga kodwa nxa abantu bebanengi bengahamba kabili. Isiphatha amandla esibona ngabatshayela indizamtshina kule nkampani umnumzana Joe Mparuri yenuthi inhloso yabo yikuba abasahamba ngamabhasi banelise labo ukusebenzisa indizamtshina ethi kungakho intengo yabo iphansi kakhulu kuhambo lokuya eSouth Africa. Le ntengo yabeFastjet yinhlawulo ephansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amankampani ale ndizamtshina ezithwala abantu ukubasa eSouth Africa okubalisa eZimbabwe, South African leBritish Airways. Inhlawulo yazo ezedlula kancinyane ikhulu lamachumi amane amadola kuhambo lunye. Kubiza amachumi amabili amadola kuphela kulabo abasebenzisa indizamtshina eFastjet le ukuya eVictoria Falls kube ngamachumi amahlanu $50 ukuya eDar es Salaam kwele Tanzania. Umnumzana Jeffrey Ncube waseWestgate eHarare usijabulele lesi sehlakalo.
Kuyenza ukuthi kube lakho le competition kuma airlines we awethu lapha eZimbabwe ngoba iyakwazi ukuthi eZimbabwe vele sifile akakusela lutho vele kuyenza lati ukuthi laba lati singelamali sike sithola amathuba ukuthi singene lati kundiza mshina ngoba abantu lapha abaningi eZimbabwe abazake bahambe lefla mashina kumele vele uniFastjet iyengeze indiza mshina izabe zisebenza lapha eZimbabwe.
Ongcubuthi lokhu sekuzakwenza izizalwane zeZimbabwe ebezisehluleka ukuhamba ngendizamtshina zanelise ukwenze njalo lazo.
Kodwa iFastjet kumele iyehlise kancane imithengo yayo eyama tickets ukuthi labo abantu abaningi bayenelise ama-flights aweFastjet. Ngithi kuhulumende wethu weZimbabwe kumele ayenze kube lamathuba amaningi kuma-companies abafuna ukuba ukusibuyisela ama-airplanes lapha ukuthi kube le competition kungabi expensive kubantu abafuna ukusebenzisa indizamtshina ukuhamba.
Asebeke bayisebenzisa le ndizamtshina bathi kuyinto ejabulisayo ukuba sekuzaba lethwala abantu kuya Johannesburg njengoba kuyabe sekuthatha isikhathi esincane ukufika khona kodwa bakhala ngentengo yokudla kule ndizamtshina yeFastjet bethi iphezulu kakhulu. Kuthatha amahola edlula amachumi amabili ukuya eJohannesburg ngebhasi kodwa ngendizamtshina kuthatha ihola elilodwa lengxenye kuphela. Abenkampani ye FastJet bathi ibhizimusi liqhuba kuhle kunhambo zayo zeVictoria Falls leTanzania njalo uhlelo lokuba kube leya koBulawayo Zambia Malawi zizokwaziswa kusikhathi esilandelayo. Ingcwethi zomnotho welizwe zithi lanxa zingelalo ulwazi olujulileyo phezu kokusebenza kwalenkampani ye FastJet lokuthi ithola nzuzo enganani, zithi lakho ukuphumelela njengoba isalelisa ukuhuga abantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Ibandla leZANU-PF libikwase liqalisile ukulungiselela idili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe ngenyanga ezayo. Lihlela indleko yemali efika phose isigidi esisodwa i-$800,000. Lokho sekucunule abanengi abathi ngabe imali esetshenziswa kuleli dili isetshenziswa ukuphathisa abaswelayo. Leli dili ngelokunanza ukufikisa kukamongameli Mugabe iminyaka engamachumi ayitoba mnembili lambili. Leli dili elaziwa ngokuthi 21st February Movement lenziwa kanye ngomnyaka. Ngomnyaka odluleyo, lumbuthano wenzelwe edolobheni leVictoria Falls. Ilunga leZANU-PF kudale leCentral Committee umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uZulu kamelanga ekhathazwe ukuthi yili mali ngoba ikhokhwa nguZulu ngesihle.
Lilanga esilandeke kakhulu, njengamalanga abantu bonke nje. Umuntu wonke uyalithakazelela ilanga lakhe lokuzalwa. Iphoke elikamongameli wethu iqakathekana futhi kanjalo ngoba ililanga lapha abuya khona emhlabeni lapha onguNkulunkulu ukubiza kwakhe, simbongele futhi le minyaka ambe yona yonke le esikhokhela ukuthi ulwazi lokuhlakanipha futhi asimele esifikela ebantwini abantu befuna ukuzincindezela sikhathi sonke. So ilanga lokuzalwa kamongameli wethu ilanga esiqandisa kakhulu sibi.
Bakhona abathi umkhosi lo okuthiwa uzenziwa emaswingo nga imali yakhona ifakwe eceleni yaphiwa abadubekayo. Uthini wena ngalokho?
Ama-program okuncedisa abantu abadubekayo akhona. Sile Ministry of Public Service and Social Welfare ivamile ukwenza khonokho. Bayadinga izinto ezokunika abantu abahluphekayo, bayakhithi bakhiza benze lokhu lalokhu. Ngakho-ke amboni umuntu nakuukuthi kulesizathu sokuthi sikuhlanganise khonokhu lokuthakazelela ilanga eliqathile kangaka elikamongameli, ngoba akusiyo mali ephuma kuhulumende, yimali edingwa abangani lalaba abantu esikhiwa amawelwisha abafaka ndawonye ukuthi ma sithakazele ilanga leli, ngoba ilanga leli futhi asilikhangeli nje kuphela kulilanga lokuzalwa, kodwa silikhangela nelanga futhi lokuthi khona sithi thina untsha wonke akhangele alingisele akhwabithe impilo kamongameli lokuphila kwakhe akwenzileyo.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF kudale leCentral Committee, ubekhuluma leStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa loNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Yena othi kuyamangalisa ukuthi ibandla leZANU-PF lingasebenzisa imali enenkangaka kudili likaMugabe uZulu esidla ingqoqwe zomlomo.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba uSangirai kuyasidinisa njalo kuyadaka ukuzwa ukuthi abantu abadala abaselizweni ababutha elizwe abaphiwa ithuba lokuthi kabuthi abantu badlindlula ngokuthi bona badingana nemali yokuthi bayeselebrethi i-birthday oye muntu seleminyaka eyi-92 abantu bebulawa yindlala izulu kalini abasezesezenzi kabhadalanga ezibhedlela kakula lutho ezikhonkela sebexhothiwe khange shuwa kungaba yinkokheli othikela wena ngapha abanye bayakhala kufiwe ilizwe selithile wena ubhizi uyagida unatha okubabayo ukwenza ukuthi utshakise umzimba wakho wona wedwa.
Manje lina lithini nxa likhangela lokho okwenzakalayo, kukhona yini eliza kwenza kumbe lizaphongubukela njengaye wonke umuntu?
thina esizakwenza ukuthi sizabe sikhuthaza uZulu ukuthi kumele avote iziqine ngoba lapho esesiyakhona akusenandanga. Njalo ke ngikanza le-NDC thina sivele nemanifesto yethu le-policy document yethu etshengisa ukuthi into ezinjalo sizazilungisa njani. Ngoba thina njengokanza le-NDC sasikholwa ukuthi kumele ukuthi abantu babekholisa uZulu ethele nzima. Sifuna ukuthi uZulu anelise ukuthi athele imisebenzi. Sizawuthi sikhankase ukuthi zange yenze ukuthi uma sisiya kukhetho, kukhetho kube nezindlela ezicacileyo. Hathi lokho kwabo ukuthi bazanikele into yokhetho isikhathi sonke, izinsenzi ukuthi akulalilizwe.
UNkosazana Tabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha olugcina isiphala segazi olwe National Blood Services luthi lucela uZulu anikele igazi ngobunengi ngoba selililutshwana kakhulu eziphaleni zalo. Embikweni lwethu le namuhla lolugatsha luveze ukuthi izibhedlela zisebenzise igazi eliningi kakhulu ukusiza ikakhulu abehlelwe izingozi zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi. Sixoxele siphathamandla salolugatsha umnumzana Sifundo Ngwenya.
Umumo wegazi okwakathesi awukaminye indlela esikhangelele ngayo ngesizathu sokuthi kusuke kwaba lengozi-ke eziningi abantu bafila kizo basebesiba nesidingo sokuthi kufuneke igazi. Ngakho-ke sibe lokukhankasa-ke sesithube umyalezo kumphakathi ukuthi benelise ukunikeza-ke igazi ikakhulu abesigaba ukuqo ngoba ligazi ebelingasisiza abantu noma phike yimuphi olegrupka egazi elingabe liswelakale.
Abangeza phambili ukuzokupha igazi lapha ngabantu abanjani?
Siyabiza iloba ngubani oleminyaka engu-16 kusiya phezulu enesisindo se-50 kg. Kuyikuthi bakhona-ke amaqembu abantu abanikezayo igazi esilabo esiyaye sibameme-ke ngasesisebunzimeni obungaka kodwa balutshwane balihlekana silingeke benelise ukuthi basenzele umsebenzi lo. Yikho lolubizo silwenze ukuthi luchaphakele kubo bonke abantu-ke abangabe besenelisa ukuthi benikeze igazi abangaguliyo abaqinileyo nje abaleminyaka yona leyo engu-16 esisindo se-50 kg.
Ungathi lifuna igazi elinganani manje isilinganiso mhlawumbe ngama-liters?
Isilinganiso sama-liters kungaba nzima mnumzana ngoba indlela eliyabe lifuneka ngalo lifuneka ezigabeni ezishiyeneyo kangakanani. Kuyikuthi singalinganisa sithi nxa singafaka isilinganiso kuyabe sokuzadala ukuthi engxenye sicine sesigugugatshakanani. Esingakutsho secelezi ukuthi kufuneka nje abantu beze bezonikeza ngoba kufana nje lokuthi amanzi nxa engena emfuleni angeke wathi ukuthi asemaningi enele ngoba ngokusetshenziswa kwayabe lokhu ephele ephuma la ligazi linjalo. Namhlanje ngingathi sifuna okungaka sasa kuvuke sokungumahluko otshiyeneyo.
Umnumzana Sifundo Ngwenya isiphathamandla sogatsha olugcina iziphali zegazi olwe-National Blood Services Zimbabwe.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Isiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa eseJohannesburg sesikhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingathandabuzi ukuza e-ofisini yakhe ukuzodinga iloba iluphi uncedo, kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma le Studio 7 eplazini leJohannesburg eLimpopo lapho kuxotshe khona phose ikhulu lezalwane zeZimbabwe Umnumzana Mkhono weShuro uthe umnyango weofisi yakhe uvuliwe ukusiza iloba ngubani weZimbabwe odinga usizo.
The Zimbabwean consulate is responsible for documentation. We are responsible for.
I consulate iyo epa abantu incwadi zeZimbabwe abazidinga bengapha kwele South Africa. Yemkela njalo izicelo zamapassport amacha kanye lokusiza abadinga ubufakazi bokuthi incwadi zeZimbabwe abaziphetheyo ngeziqiniso. Siyapha njalo incwadi zokuzalwa kanye lokuphathisa abafuna ukuchada bese South Africa kanye labafuna ukuqula amazenge okuchayela ehambelane lokufuneka kuleli. Amaofisi ethu avuliwe ngomvulo ngolwesibili, ngolwesine langolwesihlanu.
Umnumzana Mkhono weShuro uthi baphakathi kuloba ugwalo phephandaba oluzafinyelela izalwane zeZimbabwe endaweni ezijeneyo kwele South Africa ukuze zithole ulwazi ngezinto ezijeneyo ezibahluphayo. Uthi nani labeZimbabwe ababuyiselwe emuva nyakenye inxa kungabi le ncwadi zokuba selizweni ezisemthethweni lifike enkulungwane ezilitshumi lane 14,000. Umkhono weShuro ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zibe la maphepha okuba kwele South Africa ngokusemthethweni.
We have always insisted on our Zimbabweans.
Sihlala sikhathi sonke sikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zibe la maphasipoti, la maphemithi asemthethweni ukuze bengabotshwa bephindiselwe ekhaya. Kulusizi ukuthi inengi lezizalwane zeZimbabwe lisifaka enhluthekweni kwele South Africa ngenxa yokoma kwezomnotho ekhaya.
Uthi wakhathazeka kakhulu ngenani lezizalwane zeZimbabwe ezifela kwele South Africa njengoba kusiyaphela u-2015 bekuphindela ekhaya izidumbu ezedlula amakhulu amabili ngenyanga. Umnumzana Mkhono weShuro ubesele Mpompo esiyasizana lezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike ikhulu ebezigxotshwe mahlayana eplazini leJohannesburg eLimpompo zabhaxabulwa kabuhlungu. Ukungenela kwakhe kusize ukukhulumisana lekhansile eLimpompo eyiyo ecine isitholele abaxotshwe laba indawo yesikhatshana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg ele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Direct from Washington, the voice of America.
Ugatsha lwe-National Statistics Agency luthi intengo yezinto yehle ngesilinganiso se--2.47% ngompalakazi. Lanxa lokhu kuzwakala njengento enhle, ingcweti zithi into embi kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi uzulu kala mali yokuthenga izinto lanxa nje zigcwele ezitolo. Umnumzana Masimba Kutshera ngomunye walezi ngcweti.
Kutsho ukuthi uzulu kala mali yokuthi athenge kungasenani ukuthi intengo ziyehla, uzulu uyabe engela mali yokuthi athenge izinto yangikhona ezitolo. So nxa ithi ngabalekutheshen isiba ku-minus so kune-problem futhi i-inflation akumelanga ibe phansi kakhulu kumbe ibe phezulu kakhulu nxa sikhangelisisa. Kumele singathi ama-critical levels yabo 2-3% nxa engehla i-inflation beyond minus 1-2 uyabe sekuludubo njalo ngoba kuyasekusitho ukuthi abantu abanamali esingathenge izinto ezitolo.
Nxa abantu bengela mali yokuthenga, mnumzana Kutshera, njengokutsho kwakho ukutshoni kumnotho welizwe njengoba kusenzakala nje okwamanje?
Utho ukuthi umnotho kawuhambi ngoba uyabe kungela mali engenayo ku-economy. Nxa umele abantu babe nemali yazigqibele into abazisebenzisayo langa ngelanga. Nxa bengela mali enjengeyokuthenga imfuphu kumbe isepa kumbe okunye okudla abakufunayo, so kusitho ukuthi imali iyabe ingangeni ku-economics kuyabe nodubo futhi olokuthi labo abathengisa izinto kungathina lokuthi bayehlisa intengo yabo baya bengakwanisithi
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezenotho, sixoxela eseHarare. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela inhlupho ezidalwa ukuqhubeka kokuncipha kweholo nxa kuqathaniswa lo kumele likuthenge ukuselela imuli. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Morocco zithi sezibophe isizalwane sakwele Belgium esinakanelwa ukuthi sisebenzelana labeqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS abahlasele babulala abantu abedlula ikhulu lamatshumi amathathu edolobheni lakwele France ele Paris ngolwezi nyakenye. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Burundi ele Front for Democracy in Burundi osekuphepheleni phandle kwelizwe lakhe uthi inkulumo zokukhumisana umlotha kaziphelanga ngoba uzulu walelo lizwe ufuna ukuthula. Inkulumo lezi ebezimele ziqhubeke ekuqaliseni kwayona le inyanga esigodlweni se-Uganda iKampala kazi saqalanga ngemva kokuba uhulumende kamongameli Pierre Nkurunziza ethe kafuna ukukhulumisana labantu abazama ukugenqula umbuso wakhe. Namhla izisebenzi zakwele Melika ziyanga emsebenzini ngoba kulikhefu lokunanza ukuzalwa kwayelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King. UKing wazakala umhlaba wonke jikelele ngokulwela ilungelo labensundu kwele Melika lokukhuluma amazwi akhaliphileyo. UKing wabulawa ngomunye omhlophe ngomnyaka ka-1968. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwelanga leli ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Kululeko Sibanda othi imbali kaDr. King iyapha idlabuzane labasakhulayo ukuthi bangabi izigqili zengqondo zabo.
Kusinika ithuba lokuthi emhlabeni nje jikelele sikhangele ukuthi insukela yabantu abansundu bengena kwamanye amazwe njalo kusenza izinto ezifana le-slavery zingabe zaphatha njani abantu. Okungathokosiyo ukuthi abantu abasaziphathi kahle indaba lezi ukuthi siphumele egcekeni ukuthi kukhanye ukuthi kathi ezinye izinto ezenza ukuthi abantu abamnyama bathwale kanzima emhlabeni jikelele nje zifana laziphi fana lazelezi.
Nxa sikhangela umumo wezobusazwe umhlaba jikelele singathi umnumzana Martin Luther King uyapha na abantu abagoqela abeZimbabwe intshunkuntshu yokufuna ukuthi bazisuse ebugqilini.
Kwabatsha ngibona mina kulokuthembisa khona ukuthi nxa bebala njalo besizwa ngembali kaMartin Luther King le ayilwayo eyayinzima njalo ikhanye ngani ngeke ize ibe nokuphumelela yacina iphumelele. Khonokho kwenza abanye asabakhulayo bakubone kuyinto enhle ukuthi lanxa ubuzima bukhanya bukhulu sizakulwa size siphumelele. Njalo uMartin Luther King ubuyagcizelela ukuthi izinto ezinjalo kwezinye izikhathi bekungafanelanga kuliwe kuchithwe amagazi. Abantu kufanele badinge indlela eziqondileyo njalo ezilokuthula ezokulungisa lokhu okuyabe kungaqondanga kumbe ezokuzikhipha ekubanjelelweni. Kodwa kudubo lapha kuthi nabantu abaningi abafana lapha eZimbabwe balutshwana basuka bawuthole umkhondo kaMartin Luther King.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele Bhilithani. Inhlanganiso eqondisa umsebenzi wokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana kwegciwane lengculaza eNational AIDS Council ithi sizabisela amantombazana asakhulayo esikolo ukuyathola indlela zokuziphilisa phansi kohlelo oluphathiswa ngemali evela kwele Melika kanye lakwamanye amazwe kuyingxenye yemizamo yokulwisana nalo mkhuhlane. Kubika uNotando Sibanda.
I-NACIT ithole izigidi phose ezingama-20 zamadola, i-$19 million, evela kusikhwama sohlelo lukamongameli weMelika, iPresident's Emergency Plan for AIDS Relief, kanye lezinye inhlanganiso. INAC ithi ingxenye enkulu yalimali iza kuya kunhlelo zokubisela amantombazana leminyaka ephakathi kwelithumi lambili, lamathumi amabili lane, esikolo kanye lokuyafundela imisebenzi, elakho ukuwaphathisa ukuziphilisa, angaphethi engena engozini yokuthelelwa igcikwane lengculaza edinga ukuziselela. Osakhulayo, uNkosazana Divine Maphosa, uthi amanani okukhulunywa ngawo ngegcikwane kubatsha ayethusa, ikakhulu ngoba kabazihluphi vele ngokuyahlolwa igazi.
Umkhuhlane osutholakala kuma-youth, ikuthi ama-youth amaningi afuni ukuthestwa. Vele ukuthi ngingaze ngithi ngiya-organize ngithi ma-youth asenze nisoso, ama-youth amaningi abafuni, abangabafana, amankazana at least siyabona, but abafana vele abafuni.
Umqondisi we-UNICEF ezansi leMpumalanga yezwekazi le-Afrika, uNkosikazi Leila Phakhala, uthi inani labantwana labasakhulayo elibulawa yingculaza seliqonga ngokuphindwe kathathu kusukela kumnyaka ka-2000.
There are still major inequalities in access to treatment for children living with HIV across Africa.
Kulokhu kulokungalingani kwamathuba ekutholeni imithi yengculaza ebantwaneni abaphila lalo mkhuhlane kuzwekazi lonke le-Afrika. Akudingakali ukuthi abantwana bathole igcikwane le-HIV, kodwa lalapho bethe bathelelwa igcikwane akudingeki ukuthi bafe.
Osakhulayo, uMnumzana Moses Matsikanda, uthi lolu hlelo lokuphathisa abasakhulayo luqakathekile ngoba kuswelakala kwamathuba sokwachiya intsha ingumhlambi kazalusile.
Abantwana nxa beswele ukubhadalelwa ngabazali ischool fees, most of them baphuma lapha besithi ebhoda kuseduzane beqa ibhoda besiyeqela ngale. Kulama-bhoda jumpa, these days bathi ngamagumaguma, babamba bebarephe, bathelela ama-STIs. Abantwana abana begcine sebeswele abantu ababenakekelayo.
Osakhulayo, okunhlelo lwabatsha i-Young People Care esebenza le-NAC, uNkosazana Sibonga Inkosi Ncube, uthi miningi imizi ekhokhelwa ngabantwana osokwenza ukuthi laba bantwana behluleke ukuzinanza kanye lokufunda. Uqhubeke esithi abantwana abaningi yibo asebengamabele endlela bedinga imali, bekhuthazwa ngabadala abangasihloniphiyo ababangenisa endaweni ezingalungelanga abasakhulayo.
Ama-problems esihlana lawo kakhulu lapha yikuthi njenge-border town lapha abazali bethu abaningi bayahamba besiya phandle ngadle, and ukuhambeni kwabo basishiya kuyithi esikhangela imizi. Ukuthi nxa ubona ukuthi khona ngingu-form 6 yimi okufanele ngikhangele abantwana abafunda edingimuzi laphana, at the end ngiba le pressure enenga.
UNkosazana Anne Moyo osebenza labatsha uthi intsha ibhekane lenhlupho ezingapheliyo ezigoqela ukuswela abazali, ukungafundi, ukweqiswa imingcele yelizwe okungekho emthethweni kanye lokuthelelwa igcikwane lengculaza. Uqhubeke esithi inhlelo ezinje yizo eziswelakalayo ukuze kuphephiswe abantwana emkhuhlaneni wengculaza.
Kuqakathekile ukuthi sibe lezindawo kumbe sikwanise ukuthi sibe lama-program angakwanisa ukuthi afundise abantwana laba, sikhangela yona le indaba ngoba usually abantu abaningi abakhangeli abantwana abancane abafanele ukuthi babe sesikolo sibafundisa ngezinto ezi-related to sex. Abantu babe sebephonga ukukhangela ukuthi umntwana lo ufuna okufunda ukuthi ayephambili athole umsebenzi. Kodwa kuqakathekile lokuthi bafunde ngakhona lokhu ngoba nxa bengasafundanga ngakhona lokhu okuthi ukuthi babe bengasakwanisa ukuzivikela, babe bengasakwanisa ukwenza ama-choices, babe bengasakwanisa lokudinga usizo nxa lapho izinto sezonakele.
IPEPFA ngolunye lwenhlelo eziqhutshwa kabanzi eZimbabwe ekuqedeni ukumemetheka kwengculaza kunhlangothi ezithiyeneyo zelizwe. Luza ngesikhathi uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe olukhangela abantwana, United Nations Children's Fund, UNICEF, lusithi ingculaza yiyo imbangela yokufa kwenani eliphezulu kwabantwana baphakathi kweminyaka elishumi kusiya kutshumi lasitshiyagalolunye kuzwekazi le-Afrika, njalo leli nani liyaliqonga. Lolu hlelo lwamantombazana olubizwa ngokuthi Determined, Resilient, Empowered, AIDS Free, Mentored and Safe, iDreams, luzaphathisa amantombazana la ukufeza amaphupho awo kundawo lapho kumemetheka khona ingculaza ngamandla, okugoqela kuboshipinge, iMthare, iGweru, iMakhoni, iBulawayo, iPlumtree leMazowe. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Bakwethu kwanelokwalamhlanje oluvalelisayo nguntungameli Nkomo, Lilandla.